So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izindaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ziku 16 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Ibandla lezano PF alikazwakalisa like lachaya umuntu belihlukumeza umuntu.
Owake waba ngumeya wedolobho leHarare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 27 eHarare lunga le Citizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethwandaba lamuhla esethezwa amacala okwephula umthetho ophathelane lezokhetho o-Electoral Act
ele umcala abazama ukuthi uchisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise.
Ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayonale inyanga kubikwa inani lodlakela lusiya luqansa elizweni jikelele kodwa kobulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kunokuthula.
Ye umumo kobulawayo upholile sibili singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leCitizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqutshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Kodwa isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi zimbalwa izehlakalo zodlakela njalo amapholisa asadingisisa ngazo, kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ukhuthaze ukuthi kube lokuthula. Isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi amalunga ibandla lakhe lawo ake achaywa enjube ephumula lenkulumane.
Sithandekile lapha kobulawayo ibandla lethu lezano PF alikazwakali ukuthi alike lachaya umuntu belihlukumeza umuntu. Kodwa osokwenzakeleke ukuthi khona thina sesibe lama-cases ambalwa sibili abantu bechaya amalunga ethu bekhampena. Ngiyakhumbula kule ndaba eyenzakale enjube lapha kulabo mama bethu ababehamba bekhampena besenza ama-door to door bajikijelwa ngamatshe baze bayaphendukela esibhedlela sibili. Ukhona futhi omunye ufanele ephumula ngale owathi ezigqokele idlali yezano PF wachaywa ngabantu. Ukhona futhi abanye futhi enkulumane ngale ababili abachaywa ngabantu ngoba babegqoke iregalia ezano PF. So ngapha sokungamna it's now the other way round. Kuthi zano PF ibamba umthetho kodwa ababadlaphikisayo sebesihlukumeza. Kwesi sikhathi yabona ukuthula komuntu ukulunga komuntu ungabona ukuthi awona that beast is no longer there or is dead. The beast will be sleeping. Inyamazana naliyabilele leya ongayivusa iza kwenzela amanga. Manje laba yiwo kasibe kwenza ngazi ukuthi bafuna ukusiphusha kuze kube nini. Kona thina sizama ukuthi ona sibe mature enough to say hayi asikhankaseni ngokuthula. Singafanele nakwezinye indawo hanti sikubonele okwenzakale ekhwekhwe ngale. Siwe abantu abanjalo thina ngapha kobulawayo. Sifuna ngabantu bokuthula sibambane sikwazi ukuthi lo lalo sihambe sindawonye. Omunye isekelo akusekela omunye isekelo akusekelayo. Kodwa lapha kobulawayo sesine problem naleyo ukuthi na abantu laba sebeqhazi ukuthi amalunga ethu nxa bekhankasa pho angazi bafundi kona kuphethe ngani lokho. And I hope ukuthi kona bona lina njengentalo ezindaba liyakukhipha konokwana lukusakazi hathi kubana likufihle bese livumbuluka nxa sokwenzakale ngapha kuzanupef ye etwayisayile yikho lapha lisukuma khona kukhulu liqasha ukusakaza ngamandla la lokhu kusakazeni ukuze abantu bebekwazi ukuthi kona izigangele yizo eziwenzayo basitokoza. So mzala sisegcina sizivukile sokusiba ngokunye futhi but asifuni ubana kube njalo ngoba udlakela lubi lushiye umuntu elimele usunamabhili ezibhedlela ongazi ukuthi ukwanisa umuntu wabhadala ngaba ubhadala irentu zama udinga ukudla zama ukhwabanisa ifees abantwana ugcina usula amanye amabhila which are necessary. We don't want violence, we denounce violence. Umongameli wethu uyiyalela violence outright. Umsekeli wakhe ubaba uChiwenga esisephumula ngaye uyalile indaba yeviolence wayidenounsa kakhulu. Lo msekeli futhi omunye ubaba uMohadi isenkulumane ngale kurali laye futhi wawo wayala iviolence. So thina njengezanu P F we have denounced violence. Nxa kukhona okwenzayo ukwenza their own accord and they must carry their cross athwala isibhambano sakhe umuntu ayobethelwa ngalokhu yabe kwenze. Thina njengezanu P F sithi phansi lolu dlakela.
Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi uyasuthiseka ngalo yini? Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi liyasuthiseka ngalo yini njengabakhokheli kwezombusazwe khona ngapho koBulawayo lesigabeni zeMathebeleland?
Welokhu meqiniso angisuthisekanga ngendaba yokubhalisa kwabantu. Ungakhangela inumber inani yabantu ababhalise ukuvota lapha ilokhu iseselulutshwane and ngibone ngazathi vele nxa sokusenziwa i-delimitation sizaluza ama-constituency mhlawumbe amabili kumbe amathathu lapha koBulawayo. Okuyinto abantu abangananzeleli ukuthi khonokhwana kwenza ikhekhe lethu linciphe. Ukucezwana lekhekhe kade kumele siluthole nxa kade kumele lube liqatha lungaka sona unciphile mbijana kwanaphana. Yinto engananzelelanga abantu nxa besekela ukubana bebhalise ukuvota. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye abalama-problems ezithubhala lokho okuthiyethiyeneyo onjengakhona kwa kodwa ke uhulumende bezama ukuvula sibili ntona abakithi abangabebenama-problems anjalo ngababuye bebelungiselwe. Kodwa kwesikhathi abantu abasukume angazi ukusuka kuthini. Kodwa hhayi akulithambisanga kakhulu sibili ukurejista kwabantu abazange basukume ngendlela ebesicaa ukuthi bazasukuma ngayo owenzela siprotecte ukucezwana lethu olwekhekhe ngapha kwalakoBulawayo nasemathebeleni. It's very, very important. Udabantu bekunanzile khonokhwana uthi khona i-census nxa isenziwa 1-2 khonokhwana okwama-constituency nxa kusenziwa konke lokhwana kuya si-affecta at the end of the day kuphoshini yethu esiyitholayo ku-national cake eyabe ikhona khonapho ngoba kuza kufakwa kukhitshwe ngokuthi khona abantu bangaki. So nxa iHarare bengabaningi kakhulu okuningi kuza kuyiHarare ngapha kubuye okulutshana abantu bangabaningi kakhulu emaswingo elokuzeni manikaleni wemash east kumbe north kumbe ngaphi kuya kuya khona ngale thina sithole okuncane. Yinto kumele ngabe abantu bakuzwisisa khonokho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lestudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayo nale inyanga. Kubikwa inani lodlakela lusiya lubi kakhulu elizweni jikelele kodwa koBulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula. Inhlanganiso ezilonda ngodlakela ezifana leZimbabwe Peace Project zithi udlakela solubhahile ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ikakhulu esekhwekhwe lapho okudabuka khona umongameli eMasono Mnangagwa. Kulesi sigaba kubikwa ababangela lolu dlakela bengabethwala inkemba abaze babulala omunye umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC saqala ukumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe.
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu, kasikahlangani lengxaki esingathi zikhona. Abantu bayamukela ukukhankasa kwethu, basithembisa njalo ukuthi mhlaka 26 March baza sivotela kwathi 8 koBulawayo, njalo bazavotela ke ibandla le-Citizens Coalition for Change uBulawayo wonke lelizwe lonke jikelela. Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho umumo lo yiwo sizawubona ukhona na ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke jikelele ngomnyaka ozayo kumbe sizabona uqhamuka udlakela lakhona ngapho koBulawayo?
Ye, umumo koBulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje. Kodwa kasinike sitsho ukuthi ngomnyaka ozayo 2023 kuzabe kufanana ngoba sinanzelele ukuthi 2023 yikho kuyabe kwi-general elections khona, kuyabe kuzavotelwa lofuna kuba ngumongameli welizwe. siyakhangela ukuthi bandlelezana uPF ngendlela lesaba ngayo umongameli weCitizens Coalition for Change uAdvocate Nelson Chamisa bangazama ukwenza udlakela lololo silubona lusenzakala ezigabeni zeMashonaland leMidlands izindawo abazenza ezabo ukuthi abafuni kuphanjaniswa kizo ikho ngo-2023 siyesabela ke ukuthi udlakela lungamemetheka lube khona elizwe lonke akula siqiniseko sibile sokuthi kungaba lokuthula kobulawayo ngendlela oyiyo yona kathesa
ngokubona kwakho kuyini okungaba kumangela ukuthi kungabili odlakela kobulawayo
yebo kathesa okungenza ukuthi kungabili odlakela yikhona lokho ukuthi ngama-by elections kuphela lapho kuzaba lamalunga edala lephalamende lama-councillors kuphela phezulu akutshintshi lutho ngoba akula khetho lukamongameli welizwe so yikho kwenza ukuthi maybe kungabili odlakela kodwa ke ngomnyaka ozayo kulokhu esabela sibile ukuthi udlakela silubona lukhona eMidlands kunye lezi ndawo zeMashonaland ehlanisela leHarare leMaro
umnumzana Edwin Dlovu ngoncintisa kukhetho lokudinga amakhansila ekubandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota asambeni
uwathi waba ngumeya wedolobho leHarare njalo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 27 eHarare elilunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethandaba lamhlanje setheswa amacala ambalwa awokwephula umthetho ophathelane lezokhetho oweElectoral Act ngomnyaka ka-2018 lokho kufakazwe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter igqweta likagomba umnumzana Harrison Nkomo utshele Studio 7 ukuthi amapholisa athi ngesikhathi encintisa ukuba ngukhansila kukhetho lwedluleyo umnumzana Gomba wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe eGlen Nora B yena engahlali khona ubikwa njalo wabhalisa abantu kuluhlu lwabavoti abalitshumi lambili 12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungela nto enjalo kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 kulinyanga uGomba uzancintisana lelunga lezanu PF umnumzana Jefferson Madewe Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Former mayor weHarare uGomba ubotshwa ngamacala abambazela wona elekucala abazama ukuthi uthise imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise ngo-2018 yini engahlali khona kambe ngabe ngubani ongahlali emzini kayise njalo konke lokhu kutshengisa ukuthi kuphupha nje bazama ukumngcolisa bengamphi isikhathi sokuthi laye khankase njengabanye njalo bamphicala elamanga manga elingalahlonzi ukuthi kulabantu ababhalisa endlini yakhe sisi indlu yakhe kathesi bona besithi indlu kahayi kayise umuntu olecala lapha ngubani ngulowo wathi waqamba amanga wathathi affidavit wathi yena uhlala lapho ongahlali khona unoma phela babuzi umnikazi wendlu ukuthi ngobani laba njengoba besithi indlu ngekayise abambophela yona
nxa kuyikuthi ngempela waqamba amanga ukuthi uhlala endlini lapha angahlali khona ngezizathu zokhetho ayisilocala yini phansi komthetho wophathelane lezokhetho
asikocala ukuthi uzabhalisa ibizo lakho endlini ungathutha ke akunamsebenzi lokho uyikubaza amacala abazama ukumngcolisa ngoba bahlose ukuthi uMonzora la ebele sithe yodwa eHarare ekhupha inhlonzi ngalokho mahlabezulu sithi izanu siphelelwe ngumphako uMonzora seyizanu akusoze kube bancede ngalutho engaze bamidithene uzawina vele ngekho ngoba siyakwazi ukuthi ushe kunze wawina ama-elections engekho lapha eZimbabwe ngo-1980 lokhu bamupha isikhundla esikhulu kumkhampenela kakhulu khonoku ngoba bayemisaba besaba ibandla labantu elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa eleCitizen Coalition for Change yikho ke sithi mahlabezulu asisebenzeni ngoku ngobunono sisebenze sikhangela ukuthi laba bantu basiqophile bayasidinga kodwa ke sithembisa abantu ukuthi ubuntu bethu abuhambelane lezenzo zethu thina abe SCC singabantu bomthetho njalo sithi sithobekile siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-SCC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lohulumende womanyano elizweni ngemva kokukhulumisana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe lomhlubulo wezwekazi le-Afrika elilesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation esedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zandonani bantu bakithi lijani ngezindawo ngezindawo. Ah, kodwa okwenzakala elizweni lakithi kungakumangaza mpela. Ngoba uma uyabhekisisa ama-political parties la amaningi, wonke phela asho luchamisa the most. Ovusa ikhanda usho luchamisa, ovusa ikhanda usho luchamisa. Ukuthi ngabantu abafoka ama-party, ama-party abo befuna ukulungisa ilizwe mpela, kumbe ba against i-opposition party. Ngoba angeke ukuthi opposition party uluse ni opposition njengale nto kade isenziwa ngumamana lo uThokozani Gugu la uDouglas Monzora laba bezana uPhilip singathi kubala nje kutani and the most bathi uChamisa use yenze iskipa esiyeni kukanti ke abantu abazozithuta abantu bayakwazi ngoba amaphathi wonke engayenza umbala oyiyeni kodwa abantu amuntu abamvotelayo kubaya mazi umbala kawutsho lutho ngendlela asebekhuluma ngakhona lapha. Hayi abantu vele ilizwe lalona alilawo ama-politician vele laphana nje kulamatsotsi kuphela the most ngamatsotsi wodwa labo bantu labo ungabhekisa ngendlela okwenzakala ngakhona. Hayi kulama-politician lapha iZANU PF yazi ukuthi iZANU yiyo okumele ukuthi kube ngakhulumisana layo kodwa kulibalushana noChamisa uChamisa kala lutho uChamisa kayizilo waye bengalushana ilazo zanqondo lezi zeZANU PF waye bengalushana namasela la abulala abantu waye bengalushana labantu labo abathumba abantu.
Hey, Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamosha isikhathi mina ndombuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiyo since kwaba nguwe wena umuntu owumbula e-Studio 7 wasemathebeleni so wakho wabona emashonaleni kungaliwa na mina sisingazalwa uhlezi ukuphikisana kuliwa njalonje ilizwe lolungasikhathi bani umakho labantu abalona abo bantu elithi wona sibomele lifakwe embusweni saya kuliwa njalonje sibe sibhekele ukuthi se-MDC Alliance elezimpi zabo labo Monzola umakhuphe labo Chamisa sebephumile sebuyisisi babangani ke baye behlale phosa kanaqade bantu bakithi ayayayayaya angazi phela sizahlupheka sosiyofa so longo lilo olusayalele emashonaland sizohlupheka sosiyofa asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanje lokhu ezame ukuyakho kule singakuboniyo kulokhu kuphuma kwezinyuzi kuliwa kuphela njalo nje asiyakhene kwakithi lapho lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisaphi uzaphu liyasobona kuliwa uzaphu kakaze kuliwe yebo kungene ngosimanga lizokuka walo kungani ukuphikisana into leyo almost 1 week iphele nya abantu abasebekhulumisane bazwana bayiqeda impi yabo kumthokazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphele nya kade kwasemashonaland ukuliwa chose kuzokuphela 30 years kulokhu hlakubangiswana njalo nje ilizwe lisifala siyaphansi ngokunjayo abantu bakithi sidebele asihlangani phela uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lantrabalism hayi abazinika amakhoba alungiswa kwakibo kuqala sike sibone beke beyekele kulwa sibone angeke begijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besilwe yeke njalo nje ilizwe lisiwa abantu bakithi siyekele namaphatha ngale asizame nje ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu sibalutshwane sinjani akusebenzi lokhu lawo baqhamukene too much maybe thina masingakho uzapha sonke singamandebele bona beaziqhamuqhamu zenza abaphathi nawo ahlabe besilwa njalo beziqhamuqhamu singamanqoba ulushwane wethu lobuningi akusho lutho lokho ama MPs ama councillors fakene umthokazi bakhona labo zapho nawo hayi bantu bakithi uyazi ukuhlala ubukela abantu besilwa wena ubakhethe ukuthi bekumele belibona belithi besilwa wena singumlamo sokulamula upha laphakathi isikhathi siyahamba lesi ngiyacela mpela abantu bakithi abake benanzelele bantu bakithi abantu abanimbi bayithanda sikhuluma iqiniso bahlezi besilwa bayakuthanda ukulwa umbango bayawuthanda izikhundla bayazithanda ukuthi yini embusa bayakuthanda khona manje uzobona ayingiphele 5 years
ngaphathi naleyi sahlangene naleyi uthambi siyazowisa igama manje akutshela mbango nto uyaqala khona uchithiza abantu lo osukela ku-MDC wesi manje usengumsunguli we-CCC anya litshele ngani ku-MDC ingcono wayethole vele kula badala ababevele bekhona bebasungula owashimela ubt lawo bantwana manje sisegameni lakhe ukuthi kuthiwa i-CCC iqale ngobuthambi sengu-president ayayayalitshele uyazowisa igama manje abantu bempala abantu bakhithi asibanyathi asilatribalism kodwa ayi ngiyalitshela umbuso awukho ngani lapha silandela abantu umbuso abangawuphiwanga sikhuma iqiniso umbuso wabo ngokubulala abantu ngubani izinto ezimbi hayi hayi abalungisa iindaba zabo bafethu mayefuna sihlalisane labo kahle hayi otherwise umthokazi ungcono
sanibonani sanibonani kustudio 7 ingajabula i-audio mayingafundwa le bulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhubukhobe lugamba ngibubingelela la masobhuka kithi wonke le nduna yakithi ngithi liyakubona badala ukuthi isimo siyala siyaphambili even kungadla umuntu oyedwa kodwa ezilonke abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho so siyacela ukuthi nganithiwa kuye kuyatshintsha asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe so singakutshintsha kanjani asiboneni engasi kukhupha ebunzimeni lokho ngiyajabula le audio mayingafuni
salubonani salubonani basakazi lonke bakastudio 7 abalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kuphinyelela khona ustudio 7 bazali bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lumbono ngizohlala engiwukhuluma kuze kuyefika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaphathi lawa abambane i-MDC le kachamisa osokuthiwa yi-CC leyo le Mthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaphathi sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaphathi ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iphathi lekachamisa i-CCC leyo kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze le-ZANU-PF yiyo engakwazi ukugudluza i-ZANU-PF la abanye amaphathi asekudeninyana kodwa singabambana siphushe le ekachamisa iphushe i-ZANU iphume ngoba ngaphandle kokuthi senzeni njalo bantu bakithi akulanto esizoyenza nxa nje sifuna ukuthi sizingenele emavotini 1111 akulanto esizoyenza i-ZANU-PF liya ayikaze yawina loba nini loba nini ayikaze yawina i-ZANU-PF namanje ngeke iphume esihlalweni as long as la maphathi engazamanga ukuthi abambane ama-opposition party kugudlulwe i-ZANU-PF le-MDC kamozora la kuphela yiwo maphathi nje kuphela afanele ukuthi akugudlulwe i-ZANU-PF le-MDC kamozora kuphela siphusheni ukuthi ilokhuzeni kachamisa le-CCC kachamisa siphushe yona badala ngoba lapha sisakhangelele usisuse i-ZANU-PF asikakhangeleli ukuthi lami ngifuna ukuphatha lami ngifuna ukuthini ngoba iphathi enkulu ekhona ngekachamisa ungazuye ngapho ungazuye ngapho uchamisa yiyo iphathi yakhe enkulu so ukuthi sithi thina yesiyizaphu yesi MRP no badala yesi funa ukuqumilizwe elangaphi elangaphi kuphethe bani iqumalelo lizwe kuphethe bani abantu ngabe nje bayama ngendaba yokuqumilizwe le kubanjwani qala kuqale kukhutshwe i-ZANU-PF ithi kuthiwa bese kuhlalwa phansi ke kulungiswe izinto kahle but manje as long as kusaphethe i-ZANU-PF hayi bantu bakithi hayi hayi ngeke siluke ngeke siluke ngoba ekugcineni siyagcina sisithi ama-opposition party la yiwasidubekisayo ngale kuka-2023 vele kulokhu kuqhubeka ubusa i-ZANU siyagcina sesikhala ngama-opposition party ukuthi yiwo asidubekisayo yiwasidubekisayo yiwanika i-ZANU amandla siyagcina sesithi wonke ama-opposition party azalwa i-ZANU ngenxa yokuthi afuni bambana okwenzeka ngabambani kwethu anti benzela ukuthi baspread abantu bagcwale iganga lonke abantu i-ZANU kuyiwine futhi so siyacela abadala ngumbono wami ebengina ukuthi ama-opposition party awabambane beme ngendaba yokuthiwa siyaqumilizwe ngaphi ngaphi ubuhle bakhona obokuqumilizwe ukuthi kukhulunywa ngabantu abangaphandle abantu abasekhaya bakubhekile lokho bakubona ukuthi akulandizwe liyaqunywa la ezilongubo si-ZANU kuhle mpela lami ijabulele ukuthi kukhulunywa ngabantu abangaphandle abazihlalele ngaphandle yabakhuluma ngokuqumilizwe so cela badala bamasibambaneni sihambeni sibambene sisiya kuvoti ka-2023 okhulumayo ngunkomo ngibuya
kana ungathe chapiwa ngiyabonga
kalibonani ma Zimbabwe amahle lingabe livuke njani laphele khona ngezindawo ngezindawo yeah hayi selufisise sizisondela isuku ze kuthi sibone ukuthi sibisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela hayi ukuthi bemela uzulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela ba ngedlula ngijo yena umuntu uyabemele yona izani PF vele eparlamente khona ngapha engwezani PF simvotele mina mbuya kondolwane bakithi kudala la mingathola abantu bevota bevotele izani PF la manje manje iplan phiyasa umabhampe ngwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wona ugrade wekuthatha isikhathi ukuthi ama bridge alungizwe hayi sokwayekelwa lokho kuzalungi kodwa sivotela yena umuntu wezani PF ngiyosimele eparlamente sokuthi nje ukuthi uyezimele eparlamente vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi bakithi asizamele ukuthi 2023 kipeni bandla lele yabo mnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi lo wabe campaign ukuthi sebe campaign abezidina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakona zingenzakali asijiyeneni lali bandla lele le ZANU PF ZANU PF baba isuyehlulekile sizame abanye
sanibonani ku studio 7 basakaza bahle abaneqiniso kuleli radio wa ntuba kaNkulunkulu mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso lati sikhuluma iqiniso singabantu esifama odio mina njengonyoni ngisenya emendlovu lapha ukukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le qiniso bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyiphathe elitsha ezimbabwe selivuliwe
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, le Czech Republic balubhekise kwele Ukraine namhlanje ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela iKiev. Isikolo seUkraine lamuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya weKiev uthi sokule curfew ngakho abantu abasekuvunyelwa ukuhamba-hamba mahlayana kusukisela lamhlanje ntambama. Umanyano weEuropean Union usethese eleRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxwe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela azozama ukuyivikela. Kodwa ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcineni ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxisa impi. Kodwa ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine kuyona imemba yenathu abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyikuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula izombusa. sazwe. Ubeqoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani kasikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labalandeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare, uMnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kukheli yethu ethi www.voandebele.com.